angawona eZimbabwe kulesekelo sombuso esikutshela ukuthi umele ujoyine inhlanganiso oyifunayo, ingaba yi-church, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ngelinyilango zathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani nonazibani sebaphendukelana njalo. Kuliqiniso ukuthi zenkotho izanu PF yenze there, but abantwana kwenja kababona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi nami kulokunye engikubukayo okungaso necessary ukuthi ngikukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amamuhepha ukuthi ziya-leadership yenzi.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubona kukuhle kubandla lezanu p f?
Umbuzo wakho unzima ngani? Umbuzo kuyafana ukuthi ngithi wena endaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengothi ku-M D C I still have friends. Ukutshiya ibandla ambona kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina what I'm saying ukuthi sekile sikhathi eside ku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akula nto engiyi-achivileyo opposition politics, ngiyaphikisa nje ngokwenkonti. So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le esisele 15-20 years ngokuthanda kukankulunkulu kulokunye engikufisa ukuthi ngikwenze ngiku-government, ngono ngihambe phansi kombuso kaba uMnangagwa ngiyosebenza nabantu bakithi, abantu bebhinga, abantu besitongeni, abantu beZimbabwe. Ama-opposition yeZimbabwe awo uyavumelana nabo lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition. Abantu they are no longer following i-opposition, sebelandela abantu. Manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu, silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla lezanu PF, bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe, liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Ukuthi abantu batho njalo, but ungakhangela ubaba uMnangagwa ukuthi uthini, ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, nyika enobakhona abantu bayo. So asincedisaneneni ubaba uMnangagwa lapha khona, simncedisenane lapho esisifa ku-opposition, sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition, sisebenzelayo ubaba uMnangagwa phansi kwakhe, sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesikhathi awuzuzi lokho obelukuzuze.
Sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla lezanu p f umnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo lesikhundla yini uzakwenzani usuka lapha?
Namhla ibindaba okuthiwa it's a welcome kuzanu, njengoba Obert Mpofu unguye usecretary general wezanu, ukuthi ngilesikhundla kuzanu ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe ne-5 years eyimemba. Lami, I'll be patient up to the right time.